Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungiselela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote, ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukukhetho olwadlulayo, kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona, ngoba ngeke siyekhothe ukukhethweni singala i-voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu, ilunga lezaphu, uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo oluhle lolu uze umuntu abekwazi lapho azavotela khona, njengoba bathi kume kule system entsha ethi umuntu ule-polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time, usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi be-check-e amabizo abo ku-voters roll, ikakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale lukhangelwe. Kufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitation, okuyikugqunywa kwezigaba, sithi mhlawumbe amawadi kumbe i-constituency. Nxa kuthiwa wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala, kumbe iwadi okanye i-constituency, yikho kufanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baya ngobuningi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengi-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi bana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezeveke, but previously we have seen them going to the wards kuma besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office sika itholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza ezedelimitation okwama-reports ama-stages angikhona amaningi angikhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings kulutshwani esingabe sikuzwile.
UMnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, laye ukhuthaza abasha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
I-voter inscription leli zibe iqakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voter roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-Agasti kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign. So sifilesiso ukuthi kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezekhi bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# umakhalekhukhwini wakhe, abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana neziphathamandla zezeki kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo, loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo, i-delimitation report. Izeki ayingenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.